Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 14 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ndati tikati tariza huwi munoti dzepfundere. Rongona vanhu vanoti vakazvipira kuti kana tati huwi. Jesus, Mama Jesus, Kukula.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi abasekeli bakhe kumele bahlale belungiselele ukutshengisela esitaladeni maduze nje bekhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Iqembu leZimbabwe emdlalweni we-netball selingene kuhlandla lesibili lomncintiswano wamazwe omhlaba owe-Netball World Cup ngemva kokunqoba ele Northern Ireland namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla utshele abasekeli bebandla lakhe ukuthi kumele bahlale bezilungiselele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela ngokuthula esitaladeni besola uhulumende ngokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ongenwe izinkulungwane lenkulungwane zabasekeli be-MDC emaSwingo, uChamisa uthe ibandla lakhe lizaqhuba ukutshengisela lokhu maduze nje. Ngokunjalo uthe abasekeli be-MDC kanye loZulu weZimbabwe jikelele kumele baphatheke ngobunengi. Wengeze wathi iMDC ifuna kuqhutshwe inkulumo phakathi kwayo leZANU-PF ezizaletha inguquko kundlela ukhetho oluphathwa ngayo lokunye okutshiyeneyo. UChamisa uthe njalo amasosha lawo kumele atshiyane lokuhlukuluza uZulu.
Ma reforms atuda munyika muno hasi ekutamba nawo. Toda kunosandura na Zekite Independent. So that we make sure my elections are not going to be my elections. Jai, we quote the chitsotsi.
Ukuguga sifuna ukuyisiyo yokudlala. Sifuna ukuguqula iZEC ibe yikomishini ezimileyo. Sifuna ukhetho lukhutshwe ngemfanelo kungela ukugqilibezela. Izinduna kumele zisebenzele wonke umuntu, akumelanga zibe ngeze-MDC kumbe ezeZANU-PF. Kumele ziqakathekise abantu, zingathathi hlangothi. Yikho esikufunayo njalo emapholiseni lakumabutho. Sotsha ngale lizwe ayisilo leZANU-PF. ZANU-PF yakufundisa inzondo. Sotsha akumelanga libulale kumbe ukutshaya abantu, kumele libavikele.
Jesus, Mama Jesus, Gukula.
UChamisa uthe ibandla lakhe kalisoze kalilaso isifiso sokungena kuhulumende womanyano ofanalo ke wabakhona ngomnyaka ka-2009 phakathi kweZANU-PF le-MDC. Wengeze wathi abakufunayo ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF baphume embusweni ngoba sebehlulekile. Kungene iMDC yona athi iza ulungisisa umnotho lakho konke okuhluphayo ngokuphazima kweso.
This is not a GNU talk. It's about having a sunset clause.
Lapha kasikhulumi ngokubumba uhulumende wenkazathu. Sikhuluma ngokuhlela ukuthi singolungisisa njani umumo okhona lokuthi siyifeze njani inguquko edingakalayo ukuze nxa sisuka lapho sibe lo hulumende omutsha esimkhokhelayo thina njenge-MDC. Sithi cha kuhulumende omanyano, sithi cha kumanyano ngolamsebenzi. Esikufunayo yikuqeda udubo olukhona elizweni lethu.
Uchamisa usole njalo ibandla lezanu PF esithi lisebenzisa ukudla lokunye okuchiyeneyo ukuthenga amavoti nxa kulokhetho. Uphe umzekeliso we-by-election yeBhikita kanye leLupane eza kwenziwa ngenyanga ezayo lapho osokuvele khona ukuthi iziphathamandla zezanu PF sezicele umphathintambo wezempilakahle ukuthi ahambise imithi yamakliniki afana leSt Paul's, iLupaka, Gomoza elamanye. Womgcini sihlalo weMDC eMathebelele North umnumzana Prince Dubeko Spanda laye ukusolile kakhulu lokhu esithi kuthenga amavoti okusegcekeni.
Okungani kuyasihlukuluza kayisikho nje kodwa ukuthi khona iZANU PF isebenzisa ama-state resources ukuthi ithenge amavoti ebantwini. Kodwa okuyikho okusihlukuluzayo ukuthi sibona ngani lokho kwenzakalayo yi-human rights abuse enziwa yiZANU PF. Ukuthi khona iZANU PF iyakwazi ukuthi khona amakliniki lezibhedlela ilizwe lonke kunjenje kayila mithi, kayila maphilisi. Kodwa sebe sithi bona ngenxa yokuthi bazokampeyina kathesi eLupane, bese besithi bona uMinister of Health kakhiphe imithi eseNational Pharmacy, pharmaceutical company iNatpharm, ukuthi imithi leyo ibuye eLupane izofakwa kumakliniki amahlanu aweLupane. Hathi bekwenzela ukuthi ngenxa yokuthi bayathanda abantu beLupane, kodwa bekwenzela nje ukuthi bafuna ukuhuga abantu beLupane ukuthi bebavotele, bangabavotela sebebachiya benjalo belamakliniki angelamithi, angelamaphilisi. Yikho okunzisa ubuhlungu njengomuntu weMathebeleland North ukuthi kanti bakithi sesifike kulevel yona leyo yokuthi nxa besibona abantu bezanu basibona njengento nje, basibona njengenkukhu eyokuthi uyayitshonisa ilambile ilanga lonke, nxa usufuna ukuyibulala ke suyifakela amabele ukwenzela ukuthi isondele eduze kwakho obusuyibamba kuhle.
Kuyini kahle kahle eliza kwenza ngalolu daba kumbe lani kalilawo amandla?
Esiyakwenza kunenga kakhulu enkomo. Okwakuqala esesiqalisa ukwenza kathesi ukuthi kulawo mawadi lapho okuthiwe khona imithi kayibuye, sesihambile abantu sayabatshela ukuthi hayi iZANU nanku esifuna ukukwenza. iZANU ifuna ukulihuga ngemithi ehlala iveli ngekho ezibhedlela ukwenzela ukuthi belisebenzise ukuthi libavotele, lingabavotela sebelichiya njalo kweminyaka yonke beze bemelele enye election. Sesibatshela abantu kumawadi ukuthi hayi kutsho ukuthi ezanwini vele balibona lina njengabantu kuphela ngesikhathi sama-election, hathi ngesikhathi sonke. So okwakuqala yikho esesikwenzile abantu asebekwazi. Kodwa okwesibili le ndaba akasikuma ngayo, ngikhuluma kanje ngile Zimbabwe Human Rights Commission nje eseduze lami khonapha, ngisimota yabo ngikhonapha eLupane, ngikhuluma labo ngifuna ukufaka i-report eyokuthi khona lokho okwenzakalayo kuhlukuluzwa kwamaZimbabweans nguhulumende okufuza ukuthi abe nguhulumende wabo. Siqeda khonapho iviki yona leyi ephaliyamende leyo ndaba yindaba eyaphakanyiswa ngendlela emangalisayo liqula lethu elisephaliyamende yaseZimbabwe ukuthi kambe uhulumende yesenguhulumende owabela abantu izinto ngenxa yokuthi kufele election kuphela lapho ongela election yakula lutholo uhambayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumgcini sihlalo weMDC yamathebelele North. Lanxa abebandla leMDC besithi uMongameli Mnangagwa sehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe, ilunga leZANU PF umnumzana Malaki Nkomo uthi uZulu kumele aphe uMnangagwa isikhathi.
Umuntu wonke uyaphiwa ithuba lokuthi alungiswe ulutho. Njengokukhuluma okwenziwe ibandla eleZANU PF elinguhulumende ukuthi kuzaba lobunzima yebo ye, kodwa sikhanele ukusaza ukuthi imizamo yonke le ingabe ilungiswa ibandla leZANU PF lohulumende, abantu kusasa bazakukholisa yebo ye, siphakathi kohlelo olokuthi ngamuntu ezakhululeka vele uhlelo lukhona, umhlelo ngathi umhlelo ukhona. Okukhona yukuthi izinqumo zolezo ezikhona ngezizakhangelisisa ukuthi abantu bazahlala kuhle kusasa ngoba into zonke zonakele emuva ngale. So ubaba umnankagwa laye uzama ngokusebenzisa ama-technocrats abanjabo umthuli Ncube siyakhala ukuthi labana izantu ezimbuthi sekhala ama-technocrats ukuthi sebekhona sencisa lohulumende bancisa lobaba umnankagwa ukuthi ilizwe libe ngendlela enhle ukuthi alibaphile ngihle. Yebo ubunzima bukhona akula mntu owalayo naye upresident uyawuvuthi ubunzima bukhona kodwa asibekezeleni kusasa kuzalungi.
Abaningi Nkomo bakhala ngokuthi udaba lwenkohlakalo yilo osolubulele ilizwe njalo uhulumende ukhanya engaluqakathekisi kakhulu ngoba ingqungquthela zenkohlakalo zikhanya ziphakathi kwakhe uhulumende. Ungathini ngalokho?
Ezinto kuyabe kufanele ukuthi kulokhu kukhuluma kwabantu lokukhuluma okuliqiniso. Abantu kungenzekala ukuthi kwesikhathi bakhulume ngendlela bona bona ababona ngayo izinto okungayisikho qiniso njalo okungelabufakazi. Mina engingakutsho lapho kaNkomo ukuthi asimekeleni lawo mathuba asekhona asevezwe yini libandla kanye lokuhulumende ukuthi kusasa izinto zizalunga. Wakhalathe iZANU-PF njengebandla elisembusweni alikhethi ukuthi lo muntu ngoyibandla kumbe lo muntu ngani. Nxa ukorrupt ukorrupt, nxa uphambanisa uyaphambanisa. And kunjalo nje sikhandela ukuthi khona even laba abazabuya bekhala abantu laba ukuthi abaphambanisa abane corruption benza lokhu lalokhuyana kufanele babotshwe bonke bangene ejele kungela ukuthi lo ngwaliphi ibandla kumbe lo umi ngasiphi isigaba singathe kuphilele.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF njalo wake waba ngumeli weInsiza South edale lePhalamende. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Eita eita hola 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 mtswakazo mohle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngohlelo lukahulumende welemelika uhlelo lweMandela Washington Fellowship silonkosazana Samantha Sibanda ongomunye okuhlelo lolu kulumnyaka. Samantha, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu lwabasakhulayo, sisi unjani?
Ayabonga, ngiyaphila kakhulu.
Usulesikhatshana ulapha kwelemelika ngaphansi kohlelo lolu lona olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabatsha abadabuka kwele Afrika. Asiqaleni ngokukhulumisana mayelana lo msebenzi wakho. Wena ukumsebenzi onjani?
Mina ngikumsebenzi ukusebenza labantu abagogekileyo. Abantu babe sithi bagogekile but i-language yethu esiyisebenzisayo ngama-persons with disabilities yenza i-advocacy eningi. Sabe senzela ukuthi khona ama-human rights abo etholakale lawo e-realizewa ngabantu. Bebe ngabantu aba-equal kumbe abayalinganayo lathi sonke. So sinanzelela ukuthi bajayele ukusala ezintweni eziningi. Nxa kukhulunywa ngemthetho kumbe nxa kukhulunywa ngezinto eziningi ezenqubela phambili. Abantu abakhubazekileyo bajayele ukusala. So umsebenzi wami yiwona lo ukuthi kungkhona sikhulume lohulumende njalo sazise uzulu wonke ngezinto ezikhonsena bona abakhubazekileyo.
Awungitsheleke kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolu?
Ngabona kukuhle kakhulu ngoba ngokwabantu abangabathungameli. Ngakubona kukuhle abantu abasebabuya ngapha thina singakabuyi. Babekhuluma izinto ezinhle kakhulu. Ngabona ukuthi for mina kuyabe kuright ukuthi ngikhona lami ibe niyenze uhlelo lolu. Njalo nxa senzikile lapha mbona ukuthi kakuhle kakhulu kungenelana lezinto ezinenge engizenzayo. Ihlangana labantu abathi abaningi abayenza izinto ezishiyatshiyeneyo emazweni abo.
Ubona ngani usuqalile na ukufunda izinto ezingathuthukisa indlela ophatha ngayo umsebenzi wakho?
Kuningi kakhulu. Okokuqala, thola usekelo kakhulu ezintweni esizenzayo. Hamba kwamanye ama-centers sibona ukuthi bona bayenza njani. Kade ngiye kutshela we-School of the Deaf bona bafundisa abantwana abangezwa endlebeni then kulabanye futhi abangaboniyo njalo bengezwa esibathi ngama-deaf blind. Kade kukuhle kakhulu njalo ngiyi-student esifuna ukubalisa abantwana lapha eZimbabwe Open University. So nxa ngukhangele mbona ingani kuyabalulekisa umsebenzi wami kakhulu ukuthi mbone ukuthi kwamanye amazwe bakwenza njani.
Asithinteni udaba mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Eningi labantu bayasho ukuthi kulo mahluko ngeviki edlule besi lo mnumzana uvusa umuzi mkwananzi yena uthi ukudla kwalapha kwele melika kugcwele ithukela njalo kulezinto eziningi ezijeneyo ngaphandle kukavusi ngike ngaxoxa labanye abake babhekana nge-cultural shock bese bekhumbula ekhaya uke wabhekana ngento efanayo na noma nje uyasikholisela kwele melika awusafuni ukubuyela ekhaya
okay first of all ekhaya ufuna ukubuyela kakhulu lapha into engiyibonileyo ukuthi like ukudla okukhulunywe ngabanye abantu but mina ngine-different perspective ngoba maybe ngumama so nxa ngifika laphana kuma-shelves kuyabe kubhaliwe like kuyabe kulama calories and then the price so mina ngakubona kufani kakhulu ukuthi abantu bahle bekhangele ukuthi orit i-weight yami nento le eyidlayo kuyahambelana yini so mina kwangenzela fani kakhulu thina sikuthatha like likely eZimbabwe ngoba lo kudla like amabhanana ikuyini but bona balakho kukulutshwane oku-organic so mbonikazani kuthiwa ya thina siphambili kakhulu in terms of ukudla
asigqibeni uhlelo lwethu lalamhla
mina mbona kuyi-stepping stone towards ukuthi khonkhona umsebenzi wethu siwenza kanjani nxa ubona abanye abantu abayenzayo umsebenzi lowo akukwenzi ukuthanya ingani wena uyahlanya so ngoba kwezinye izikhathi akubone ngani kuthiwa ha ngikwenzelani ngoba abanye abantu bajayele ukuthi baye bezihlalele nje beziphilele impilo yabo but ngifuna ukuthi kuyakhuthaza ukuthi khonkhona nxa uphenduka ekhaya you can move forward ngomsebenzi wakho so mina ngithi abalangathelele sibili ukubuya kulolu hlelo it's a very good program
hayi sikuzwile Samantha ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
ngiyabonga kakhulu
yesikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram at bigmike3 bigmyke3 iyona username yami lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 pm kwanelo kwalamhla olevalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.
Siyabonga Big Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siletha elidala uGibbs Dube
Senana masiko
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
Ngalithola njani izulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngomgubho wenkosi yomzilikazi siyakwazi ukuthi ukuqathekile kakhulu esintwini ukuthi ukhonjulwe inkosi lamhla ke ngiqoqa lo baba umnqondo obanzi Magonya ukhona ngale ke kwele bilitane baba Magonya siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mfowethu
Yes, ngathi singasikhangela ke kuqatheke kanganani ukuthi kube lo mcimbi lo wokukhumbula inkosi.
Umcimbi lo uqakatheke kakhulu ufoka Dube. Ngoba iso phela iliziko lemvuselelo yamasiko lobuzwe bethu. Ukhumbula ukuthi kungayisiwo umbuthano womgubho nalo. Oyiwona lawo owasebenza kakhulu ekutheni sizama ukuthi sikhuthaze amahlabi ezulu ukuthi abantu sizazi sazi isiko lethu uqakatheke kakhulu umgubho uqakatheke kakhulu kakhulu
singathi wena nxa usukhangele sibili bonangazane kuyini okwenziwa ukwenzela ukuthi abantu bananzelele ukuthi lokhu kuqakathekile
ngibona sengathi sokwenziwa okumele kwenziwe ngoba umlando obuvela ukukhona umgubho nalo kuyimpehlane ukuthi size sicine njengesizwe sohlanga sisiba lalo ithole sibe layo ingonyama lapho esikhothama khona sonke sesikufezile lokho okwesibili kuqakatheke kakhulu sibili ukuthi sikunanzelele ukuthi umgubho nalo okumele ukuthi nje abantu bekwenze kathesi ukuthi into yethu ayikapheleli ayikaphelelisisi eyokuthi kugcotshwe inkosi lubana kuthiwa isiphelelisile ngakuthiwa namhlanje sikhuluma ngokunye okwehlukeneyo kodwa ke lapho umsebenzi wokugcoka inkosi uyaphelela khona ngokugcweleyo ngosiko langemkhuba yakithi esintwini hayi umbuzo lo awusuzubuze futhi Dube ngoba ingatsha zakhona zonke konke kuyavuka ngoba kumele kuvuke
siyabona ukuthi kodwa kulabanye laba abalokho besithi bona yibe inkosi ngambe akusoze kubuye le micimbi eminingi
hayi ngitsho mfoka Dube abakhohle bephinde labo ngiyakwazi ukufika esayiphatha amandulo indaba leyi kakho omunye ukhumalo ngaphandle kwayena lesikhangelane laye obulelane
Yes, ngathi ke vele abantu bambe ngakhona kokumbe ukhona okunye okusemaceleni kona.
Hhayi, hhayi, abantu nje abahamba belinga abantu nje, otsotsi baningi siyabazi. Kodwa ke nxa sisenza into yakithi, sikhuluma ngento lohlonzi, into ebalulekileyo, into esetshenzwa ngaphansi kweRoyal Crown Council kaMthwakazi, into esetshenzwa izinduna ezigoqela omaduna, induna ezigoqela osigombolozela umuzi umathema, yizwe izinduna eziphawulayo isizwe sikaMthwakazi, yizwe izinduna ezilawula ngaphansi kwe-Crown Council eyona esebenza umsebenzi wenkosi yakithi obulelani.
Yes,
lokho unye ukuzwa lokho okuphuma lokho, hhayi, bona nje bazagijima bephaphatheke lapha nalaphana, kodwa sesaqeda lapho.
Yes, ngathi ke valelisa uZulu baba Magonya ubatshela abantu ngokuthi umcimbi lo kumele benzeni xa befuna ukuthi baye kiwo.
Hhayi, ngiyabonga Mfoka Dube. Into engayitsho hlabe Zulu ukuthi thiyanini indlebe, ngoba isimemezelo lesimemo somgubho siyeza sisendleleni, sengike ngabona nje okunye okuphumile iviki eliphelileyo. Kodwa-ke i-Royal Crown Council eyiyona elomlando wokulawula ngezamasiko ngaphansi kwenkosi obulelani izalazisa ukuthi umcimbi ukhona nini, kuliphi ilizwe la kuliphi ilizwe, ekhaya komthwakazi nini, ngaphi. Ngiyabonga Mfowethu.
Lati siyabonga kakhulu ke. Ngithatheleli thuba ukuthi mbonge ubaba uMqondo Banzi Magonya ukhona ngale-ke kwele Bhrithani, incwadi kwezamasiko esintu. WaMagonya, siyabonga kakhulu, ungadela kusasa ba.
Ngiyabonga thula.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lelisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo kuKeeps Dube. Lilani
ngela manyama sinamasiwa bayawagcina masiwa
wawasenziwe
manje.
Sibongeke uKeeps Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle. Ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulelo hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngikhangele engathi kungaba ngumkhuleko womuntu wonke umbe wesizwe sethu seZimbabwe siyisifaka ngaphansi kwelizwi likaNkulunkulu. Ngikhangele amahubo 91, ngizokubala lapha. Yena owakhileyo ekusithekeni kophezu konke, ohlala emthunzini kaSomandla, uza kuthi enkosini, uyisiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami engithemba kuye, ngoba yena uza kukukhulula emjibileni womthiyi, lakuwo umkhuhlane obhubhisayo. Uza kusibekela ngensiba zakhe, uphephele ngaphansi kwamaphiko akhe. Ubuqotho bakhe buyisihlangu lehawu, kawuyi kwesaba ukwesabeka kwebusuku, lo mtshoko ophaphayo emini, lo mkhuhlane ohambayo emnyameni, lokufa okubhubhisayo emini enkulu. Baza kuwa abayinkulungwane ngaseceleni kwakho, labayizinkulungwane ezilithumi ngasekunene sakho, kodwa wena kawuyi kulimala. Uza kukhangela nje ngamehlo akho ubone ukuphindiselwa kwababi, ngoba uyenzile inkosi yaba isiphephelo sakho, ophezu konke waba yinqaba yakho. Kawuyi kwehlelwa ngokubi, lesifo kasikusondela emzini wakho. Nxa sikhangele lapha siyananzelela ukuthi into eqakathekileyo okumele siqale kiyo sonke ukuthi senzeni uThixo abe yiso isiphephelo sethu. Abantu nxa kule nkinga, kulodubo, bafuna ukudinga ukuyacatsha endaweni eziningi. Ngiyakwazi ukuthi abanye sasihle sicabanga ukuthi hhayi, kungcono ngicatshe nisuke ngiye kwelinye ilizwe. abanye njalo bacabanga ukuthi hayi ngizakuyasebenzisa amandla ami ukuze ngicatshe phakathi kokudukiswa. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi nxa senze inkosi yaba isiphephelo sethu, sihlala ngaphansi komthunzi wakhe, yikho lapho esithola khona ukuvikelwa. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi uNkulunkulu kasivikele kuphela, kodwa uyakhulula, uyasikhulula la kumjibila ongabe ususithandele. Ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma kanje, baningi ababanjwe imjibila ehlukeneyo, abanye babanjwe imjibila eyezikwerede engcenye impahla sezithethwe, abanye babanjwe umjibila wokuthi awulala lutho endlini, akulamsebenzi, ubanjwe ngumjibila odubo olokuthi awulala mali, awulala kudla, abanye babanjwe ngumjibila owenkathazo ezehlukeneyo engxenye kulomkhuhlane ekhaya. Kanti izwi likaNkulunkulu lapha lithi yena nxa uNkulunkulu esesiba isiphephelo sethu, usinika isithembiso sokuthi uyawukhulula ke lowo mjibila kulowe kade sebanjwe ngumjibila, amkhulule umuntu wakhe ahamba phaphe asuke abe ngumuntu osekhululekile. Izwi likaNkulunkulu lapha lithi lona nxa thina sithembe yena, manje singananzela lapho ukuthi sikhonze uJehova osikhipha phakathi kwemjibila, asikwesaba ukwesabeka kwebusuku. Nanso ke isithembiso mlaleli wami, izwi likaNkulunkulu lithi nxa wena ukhethe ukumthemba uzabukela kuphela ngamehlo akho udubo luvakatshela abanye abantu, kodwa wena ngoba ukhetha ukuthi uThixo abe yisiphephelo sakho, abe nguye okuvikelayo, konke lokhu uSathane abe kujikele kuwe akusoze kwenze lutho empilweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Sithandazela wonke umuntu olaleleyo, mthinte, mphilise, umsilise, umkhuthaze, uvule inhliziyo zabo ukuba wena ungene ube nguba ngumsindisi lenkosi yabo. Inkosi isisindise, isiqinise, size sihlangane ngeviki elilandelayo.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Lethemba libusisekile ngentshumayelo yanamuhla. Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lingene kuhlandla lesibili lomncintiswano we-Netball World Cup namuhla ngemva kokunqoba ele Northern Ireland nge-51-49. Le impumelelo ithokozise kakhulu abantu beZimbabwe kumagumbi womane womhlaba. Impumela yenguqu emidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla yona imi kanje: Capes United 2 Yada 0, Triangle United 2 Tel 1-1, Mushawani Stars 1 Heritage 1, Wange 2 Chikenin 1. I-Highlanders ibenguchikilo panqa 1-1 le-FC Platinum.
Baba, ngiguqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke, wena baba wentandane, wena ongela ukuthi umuntu akanayo imali, osithanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesaba isandla baba ngaphumelela ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova onomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba bethi angeke eziphumelele, angeke ezenze lutho, uzokuzwana ngathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba waseNazaretha, okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi, wangiphakamisa Jehova onomsa, wangibeka kwesakho isandla, ngakhanya Jehova onomsa, ngaphumelela ngegama likaJesu waseNazaretha. Wena Nkosi ongahlulwa yilutho, ngiyacela baba ukubusiswa ngalesi sikhathi Jehova onomsa.
Intokazi yakwaNdlovu uNothando ehlabela ke kamnandi lapho esiqhibela eza kusihlwa, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi abasekeli bakhe kumele bahlale belungiselele ukutshengisela esitaladeni maduze nje bekhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.